Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 18 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesingazeleli ukuthi ezinsukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi, ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila ndlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuchere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngumthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa incwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngaso linye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. E-Bait Bridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbedzi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale ekwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele ohlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi iqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezinsukwini ezedlulileyo lemavikini ezedlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi, ingozi lezi zibangelwa yokuthi zikhona izigebeni ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele, babalimaze, sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo, futhi khona kuseLobhengula, Lobhengula West. Kube sokusuka nabantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi, bebangalokho ababangayo, kodwa-ke behluleke ukuthi bachazulelelo daba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulaleni. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha, zike zaba lekhethi ephumula od lapha ujaha okade natha lentombi yakhe bacabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu bade bekwedisele bendawonye bebanye bazikhovele amakhadi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuchabalala komnotho, ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi iDube lanxa nje abantu bengasoze bavulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya
isimo somnotho welizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona singumfukula wakho konke kolonke esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi ukuthi benze lokhu abakufisayo kolokana kwenza ukuthi umuntu azigcwalelane ngaphakathi akuthi siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidadeneyo omunye vele uzasuke endlini ezondile abesefika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abacopha khona bebaba abakhwedisa khona abesekhiphelulakalwakhelo liyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle agcinele ukhiphele emuntwini emtshaye emlimazi embulali kuzosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafika ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawula mali abayidinga babesebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje nokuthi ukuthi bona bavele baleqhubu kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abesekhiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona yikho umsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguWanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma. Unobhala jikelele wenhlanganiso emela abavalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weATUS umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumele siATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge ATUS asila ndlandla ukuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo. Phecelezi ngesilungu bathi living wage. Asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhophelwe nguhulumende. Kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayichiye khona isiphambili like afika ahlabe njengendoda size siyethola i-540 esasiyihola ngo-Okthoba 2018 size siyethola ama-labor rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleka ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kanti hayi madoda ukuze libele liyoyifundisa liyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere indima ndoda isahlabile asihlabe.
umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo eziningi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga ezitaladeni lapho okulentengo ephansi. Ezitaladeni abaningi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chiswa Sibanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sokuyubunyonyo bethengisa ukudla okufana lechukela, impuphu, amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisi elithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to ama-supermarket. Ama-supermarket seduru okunye okunzima. Ama-price angikhona vele hayi kusathengeki ngisho. So kuyi-RTGS ona leyi besenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la. So sesiopta ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali ekhuzini amashop lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka.
Isikwala sosithengiswa phandle. Umnumzana Max Mpofu uhlala emakhandeni uqeda kuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa. Abona isinkwa sesidura kabi emashop. Khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshop phandle siyidola. Ithukele i-2 dollars 5 rand.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sewufakwe ama-grocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
I-grocery phandle ichiphile kulaphakathi. Lawe ngingawuthenga ivini lamarethi angikhona kuyabe kuthiyele. Hayi phandle kurayithi. Ngoba emashopu vela kuyenza kuyadula. Even lamarenti azangikhona adula. Even lezinto zangikhona ziyadula. Konke kuyadula. So sesibomba ukuthi phandle bona ikhona bokungcono khona. Ungaswelani? Uthola konke. Impuphu, chukela, matamba. Akwenzi lezigosi esithenga phandle.
Unkosazana Kheron Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa. And phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawonteni RTGS anti. Ngoba abantu abaningi bahola i-RTGS. So abanye abaningi khonapha babe benayo connection nabantu bona laba abahola i-RTGS. So ba prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipe izinto ngama-cards abantu. Like umuntu lana abuye azothengisa maybe ne-price ephansi maybe less than 20 cents or 40 cents or 30 cents. So that's bathole i-investor.
Abamabhizinisi amakhulu athengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela abathengi. Ukhonzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into ethi khona kulezinsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebenesystem yokuthenga ngelokhu ze ngiswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us. As the community factor, business these days is very low. Iqiniso ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje, abantu besiyadensa phandle, ama-business amaningi azavalwa. Ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi, labantu abasoze yokwanza ukuthi baqhubeke the daily standard. Because these days business is actually very low. Due to the system ukuthi abantu badensa phandle befuna ama-rands lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kwele Zimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajelisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba lechronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo igama lami ngu-Ezra Chiswa Sibanda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti lemelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule difference awula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla esemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola lemelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabusabhuka abantu ekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho izama amazwe wonke. Nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, umuntu eyiguqula nje intshisa nxa efuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokhu abakwenza lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ikhoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele emelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi isandla lakhona lizafika lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha, amapolisa, abemajele, lamatitsha, lamanesi, lamadokotela, baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangelani lokhetho lomnyaka ozayo. Ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga amavota kana ukhethwa kwendayo ngabantu, abantu uyabe funa ukusebenzisa imali eya-ayidindayo iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izawuba khona nxa ukhetho seledlulele olomnyaka eza okwakhathi esimpwethu. Angiboni ukuthi umthuli Ncube loJohn Mangudla lo emazwe omnangagwa bengavuma ukuthi ibond not le RTGS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze elemelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Livestock Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama-special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden wele Amerika ufike namhlanje kwele Israel, khombo lakhe lokwethekelela lelo lizwe kwensuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana lesiphathamandla belolu lizwe kanye lezabomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu ukwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa iincwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana iinkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwele-Saudi Arabia zizakhokela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakarhulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele-German wethekelele indawo elenkambaze yebutho lakwele-Melika esemangweni owe-Grafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano owe-NATO ngesikhathi ele-Russia liqhubeka lihlasela ele-Ukraine. Uhulumende wale-Ivory Coast ukhuthaza ele-Mali ukubana likhulule amasotsha alo angamashumi aphosi amahlanu 49 avalelwe esehla indizamtshina esilindweni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa kuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende wale-Mali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga nohambo lwala masotsha okusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulo wemalaria owe-Mascaras uncunye kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba ogoqela lehlanganiso omanyana ngamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lumuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa ukuqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Nguluve ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmithile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmithileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit nale ekhona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele ube nencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilandele. Ngabe si-accepta yikho singikhona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skills. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama special ufuna uzohambe through ama waiver. Ama waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho sikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncathiselwe igqwetha.
Hayi angimncathwa igqwetha siyifakele ngoba uhulumende loba uhulumende walapha loba esale senze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome izakuthini. But bona bas-encourage ukuthi siyingene kuleyo ndlela. So asomagqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahamba hamba ingane iyabreaka. So ungenza lokho uqeda lapho uyabhatala i-1550 so udinga i-date appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister esithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabe bekhayela each paper lona lalosubmithele.
Singathi uhulumente wezimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho uyalinceda yini? Sizoyongazana ukuthi uyazama ukuthi alincede.
Hayi aya sikamuzwa bakuthi basikazi simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angazi mina kodwa angikasikazi simuzwe asikazi simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala kulapho kweSouth Africa kungele ukuhamba kuhle uzakwenza njani kulo
anxa kwehlule ukuthi nxa kwehlule somele sibuyele ekhaya wathi basiyabe sesingalayo ioption lapha ngithi sincenile kusemzini yabantu waza ukuthi uzahlala endlini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka irecord lento zakho ziyabe zihamba kuhle usuzifaka amarecord amanye labantwana labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana bazathola zona
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazahlala labo bani bestuda lapho asikwazi kube labo bazaba-astate asikwazi ukuthi kuzahamba njani ukuthi abantwana abaye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona kanjani uhulumende weZimbabwe enganceda njani khonapha nkulu
hayi baba dube owakithi owakithi angikwazi ukuthi ngabe anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezi suku ngoba ngithi amapasipoti sesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafeliswa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni njalo bengatholi ukuthi bathole ama-resource ukuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengoba bona abalingani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijana nxa yikho esingakubonga ngokuthi abasekwanisa ukuthi bathole ama-passport ngokuphansi but okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumende wakeza ngoba nguye uhulumende wenza abantu babaleke babuye ngapho
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho nxa befisa labo ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho ngakutho baba duwe okuningi uminister ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lo bengachacha kodwa uyatsho abantu abanama-options abalezihlobo bayakhona uku-aplaya ba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akhona nxa ulesihlobo nxa usebenza nxa ushadile nxa ulo mntwana ozele lo mntwana walapha ubekuchathisela izolo ntambami bephuma ngakho but abantu abaningi abakhwalifaye but kungcono ukuzama kulokuthi uvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 is worth trying kufanele sizame sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono ukuthi uzame phela wehlule kuzamile
ye singathi uweva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypasse izinto zonke ezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha baya-approve baphiwe incwadi ye ukuthi baqualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana so ma ungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lapho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance akubalekela into ezinjalo
umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ngebe zihamba phambili amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo kwanele mthwakazi likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungamile Nkomo
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.